Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, lilokhu likhuphuka inani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni, yona esithethe ezinye iziphathamandla zikahulumende labantu makhaza.
Hayi, uhulumende uthi hlalani emakhaya esincedisa.
Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina ugo wahlaba kunese America. Ingakwazi amakhulumende eAfrika ukuthi bona bacabanga ngomuthi ona lo.
Umongameli Yoweri Museveni weUganda usengqobile njalo ukuba ngumongameli. Ingcwethi kwezokulima zigcwayisa ngokulondolozwa kwezifuyo ngalesi isikhathi izulu lisina.
Sigcwayisa kakhulu ukuthi behlaba inkomo for umkhuhlane womkhono, behlaba inkomo for abo lumpy skin, and ikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa ibotulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo aseganyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka elizweni lemhlabeni jikelele, njalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amathathu elizweni. Kwathi abedlula amakhulu ayisikhombisa i-741 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus izolo kuphela. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni ekuqaleni komnyaka odluleyo selisedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha, i-26,109, kwabhubha abedlula amakhulu ayisithupha, i-666, idolobho elikhokhelayo ekumemethekeni kwaleli gcikwane ngeleHarare. Umkhuhlane lo usubulele iziphathamandla zikahulumende, osaziwayo, labantu makhaza kunsukwana ezedluleyo. Usenjalo izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphange athenge umuthi ovikela ukuthola igcikwane le-coronavirus owe-vaccine. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu wakuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kamabasa. So kula ma-vaccine awalungiswa inkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Bhilithane lele-Melika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwanda North uthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Awungatholi kudla kwesikhathi khonapho kuza kuthuma ukuthi hambe edinga ukudla umbe ebantwaneni umbe uye ngaphi ngaphi. Anti asikuthi kodwa hlalani emakhaya kuphela. Ngawe nohulumende uthi hlalani emakhaya esincedisa.
Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina uke wahlaba kunese America. Ingakwazi amakhulumende eAfrika ukuthi bona bacabanga ngomuthi ona lo ngoba bacala bewutest bonke uyasebenza mbeka usebenza emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu uthi amabhizimusi efumuke kuwadi 17 eGwanda South.
Ku-lockdown isikhathi sakhona nje ngathi thina siyasitshaya ngoba ekuseni sivukele ezinsimini emini sibuye sizama ukuthengisa kwezokuthiwa 3 o'clock kuvala. Sokungathi kuba nzima ngoba khonapho u-3 yalotshaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuphikho kwibhizinisi. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezihlabulela besenzana pho-ke hhayi kwibhizinisi kuyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulisana laleli gciwane.
Yakhona ukuvikela kuqhakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhuhlane. Kuhle sinxa kungenzakala, nxa kusenzakala ngeqiniso. Asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nxa kubuye sibone ukuthi hayi kuncedisa isincedisa kumbe uhulumende kumbe nguzibani esimaziwa hayi mbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumukwe yena ukhathazekile ngokusasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseka kakhulu especially inhlelo akula into ezihambayo especially nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement i-infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo bona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezilahleka khona ngoba abanye basababoni beza kuyela ezikolo mhlawumbe vele sokuyithuba labo lokuthi selidlulile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le-messages ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini khona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawunqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kuthona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli yoweru 7 we-Uganda usenqobile kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lanxa omunye abencintisana layo umnumzana Bob Wine esithi uqilibezele. Intatheli izindaba yethu ye-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umgcinisa lwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe umnumzana Simon Mugenyi Bayakama wethulela umbiko ngokusemthethweni namhla egcizelela ukuthi umongameli Mseveni usazaqhubeka ebusa. Umongameli Mseveni owebandla libusayo ele-National Resistance Movement unqobe kwesithupha kukhetho lwe-Uganda njalo uzabusa kuminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokuthola amavoti edlula amajumi amahlanu ekhulwini 58%. Umnumzana Wayne owebandla le-National Unity Platform uthole amavoti edlula amajumi amathathu ekhulwini 34%. Umnumzana Wayne uhle watshela intatheli izindaba zase-Uganda ukuba ukhetho lolu luqidiwe ngoba uhulumende echithe ubulembu be-intanethi wabulala abaningi abakade bemele uBob Wine endaweni eziningi zelizwe. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-Ideas Part of Democracy lithi ukhetho lolu belungakhululekanga ngenxa yokungenela kwamasosha namapholisa. Kuthaza umanyano we-African Union AU ukuba ungenele kulolu daba. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Ebert Jamuka uthe okwenzakale e-Uganda kuyadanisa ngoba kungenzakala kwele Zimbabwe ngukhetho olufanayo kumnyaka ka-2023. Uthi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC yenza umsebenzi ngemfanelo. Umnumzana Jamuka utshele i-Studio 7 ukuba amalungelo abantu ayinsika yokhetho olukhululekileyo esithi lokho okwenzakala e-Uganda kakulunganga.
Indlela yokhetho lwama-election oluqhutshwe e-Uganda. I-Uganda iyasibonisa ukuthi ayikwazi ukugcina oro ukulondoloza ama-human rights abantu bemabandla aphikisa especially ama-opposition parties. Sonke sasibona uBob Wine ebethwa namasotsha ebotshwa namapolisa abanenge bakhe bafile abanenge balimahla. Namhlanje lingakhangela ama-results ama-election uyoweri Mseveni upresident waleli lishe uwinile. Abantu babesilwa kangaka. Uwine njani? Abantu bebethwa. Uwine uvothelwe nabani? Abantu abanenge balimala.
Umnumzana Jamuka uthe kuningi okufanele amazwe akuzwekazi le-Afrika akufunde ngalolu daba.
Only South Africa in Africa yilo ilizwe lokuba linamasosha ane-discipline especially kuzinto zepolitiki. Awusoze ubone amasosha ase-South Africa engenela kupolitiki. But especially Zimbabwe, Uganda, Rwanda basebenzisa military for election, police for election. That is wrong. It's not democracy. As the IPD sikondeme kakhulu uhulumende wase-Uganda ukusebenzisa military isikhathi.
Kodwa ingcwethi ecubunga ezombusazwe umnumzana Matthew Sithole uthi kufanele amabandla ezombusazwe aphikisayo abambane
okukhulunywe ngochamuka kungenza icontinent ye Africa iye phambili kodwa okungaba nzima ukuthi amaparty abochamuka mancane kakhulu ukuthi etshintshe i-political situation ese Africa esiyibone Uganda eRwanda eZimbabwe lapha aqambe khona kungahlupa sibili ukuthi uchamuka kube kunguye osekhanya efuna ukutshintsha ngoba kalabantu i-politics ziba stronger nxa ungumuntu ungupresident ungomongameli ukukhokhela i-opposition party ulabantu
uhulumende weUganda uyalandula ukuthi waqilibezela kulolu khetho ngimele isitu 7 ngiseHarare ngiyumlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza abalimi ngendlela abangaphatha ngayo izifuyo ngesikhathi uhulumende esithi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifanele isikhukhula elibangela ama-flash floods kumaviki amabili alandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni uhlandla lesibili lengxoxo esiyiqhubele ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi akhangele ezifuyweni sikhangele into ezimbili umhlambe ezintathu amadlelo siphinde sikhangele njalo amanzi siphinde sikhangele njalo imkhuhlane ngendaba yokuthi izulu linengi amadlelo mahle kakhulu endaweni eziningi thine soxwayisa ukuthi abalimi kabalondoloze amadlelo bengavumela ukuthi izifuyo zabo zingene nje mahlayana akube le ndawo abazigcinayo ukuthi ebusika kube yikhona lapha bazathola khona amadlelo amahle asebusika. Kwezinye indawo kusese lesikhathi ukuthi nxa utshani bakhona sebubukhulu mina ngixwayisa ukuthi abenelisayo ngababusike utshani lobo bebenze lokho esithi isikhiwa yihay babugcine buzaphinda buhlume futhi njengoba izulu libuya kwenzela ukuthi ebusika laphana abalimi bebe le fodder bank kumbe ukudla okuzancedisa izifuyo zabo ngesikhathi sokoma. Okwesibili emanzini endaweni eziningi lapha abalimi abakhangelela ukunathisa izifuyo zabo emadamu lasemachibini izulu lizanceda ukuthi lonyaka amanzi angapheli masinyane ngoba nxa sithi yakhangela ngeminyaka emibili emithathu ebilesomiso lesi drought ubuthola ukuthi ufika ngoFebruary umbe ngoMarch amadama amanenga besecishile vele so ukuthi inkomo uzuye zilaluke zize ziyefika esikhathini sezulu bekusiba nzima kakhulu ebalimini abanengi kodwa lonyaka sikhangelela ukuthi amanzi azabangcono ukuthola kwawo kutholakala kwawo.
Umama womkhathi lo ungaletha imkhuhlane yini ukuzifuyo
ngoba utshani bunengi izinanakazana lazo izizwe ezibanga umkhuhlane into enjengemkhaza lokunye hayi lakho kubhokile soke abalimi ngabananzelelo ukuthi ye utshani bunengi kodwa imkhuhlane layo minengi abantu siyabaxwayisa ukuthi bakithi singeqisi ukudibhisa khathesi ngesikhathi sezulu sithi thina inkomo kazidide maviki wonke phezukwalokho kulemkhuhlane evamileyo efuna ukuthi abalimi besebenzise ama vaccine sixwayisa kakhulu ukuthi behlabe inkomo for umkhuhlane womkhono behlabe inkomo for abo lumpy skin andikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa ibotulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo asegangeni lakhona kule vaccine yakhona multiclose abalimi abangayisebenzisa ukuvimbela ukuthi inkomo zingahlaselwa ibotulism and then lalo kuthiwa iJanuary disease kwelakithi emandebeleni lase Midlands enkabazwe la umkhuhlane lo weJanuary disease kumbe ngesikhotha iteriosis usungenile ngoba umkhaza oyiwona obangela lo mkhuhlane sesuqala lokubona kwethumango asidibhisenini inkomo asihlabeni inkomo kuzasiza kakhulu. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Abezomvikela kuhulumende weMelika baxwayisa ukuthi abantu beqaphele ngoba kungaba lolunye njalo udlakela olungaqhamuka kulelo lizwe ngaphambilini kokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli. Bathi abantu abahlomileyo bengatshengisela emadolobheni ehlukeneyo besola impumela yalolu khetho ngoba besithi umongameli Donald Trump nguye owanqobayo kodwa awaxelibezelwa. Lokho kwenzakala idale leCongress lisithi lisahlolisisa ngokuthi lisungule na ikhomishini yokudingisisa ngodlakela oloqhamukayo ekuqaleni kwayona le inyanga. Abatshengiselayo beze bengene ukusakhiwo seCongress kulamabutho amaningi eWashington DC kulandela lesi isehlakalo kanye lakwamanye amadolobho kusalindelwe ukugcotshwa kukamnumzana Biden ngolwesithathu kuviki ezayo. Abantu abedlula ikhulu ababikwa abaphatheka kulolu dlakela sebabotshwa njalo kusadingwa abanye.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeSexual Rights Center elwela ilungelo likaZulu lalabo abaphila ngokuthengisa ucansi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mhlakazi, ngithanda ukubingelela abalaleli bakho. Ngithanda ukubuza ukuthi njengomuntu wonke osebenzayo kumbe ophila ngokuzisebenza, abantu abaphila ngokuthengisa ucansi labo ba-affected kakhulu ngoba imithetho ebekiweyo evikela kumemetheka kwalo mkhuhlane. Okokuqala, ufundiso lolwazi lopheqo lonke oselukube khona lo mkhuhlane ungamemetheka, abantu kumele bangasondelelani, osingakuthi ngesilungu i-social distancing, okumele sibe layo. Kodwa uzananzelela ukuthi umsebenzi wokuthengisa ucansi ngumsebenzi odinga kumbe ofica abantu besondelelene benyamanye. Ngakho-ke khonokho nje kodwa kubeka laba bantu abaphila ngokuthengisa ucansi engozini ephezulu kakhulu ngoba basuka bahlangane ecansini kumbe engutsheni labantu abaningi abathiyethiyeneyo. Abaningi bangikhona esibaziyo ngokusebenzelana labo, amakhastoma abo kumbe laba abathenga ucansi kakhulu kubo yilaba abachayela amagunyethi kumbe amatraka ahamba amazwe ngamazwe bedeliva kumbe bethwala izinto asingathi ngama-long distance truck drivers. Bona laba ama-long distance truck drivers ngomsebenzi wabo la ngalo mkhuhlane ngendlela ememetheka ngayo siyakunanzelela ukuthi bangamanye ama-high risk populations nxa kubuya emkhuhlaneni wona. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sikunanzelele kunokho.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulabo abaphila ngokuthengisa icansi?
Imithetho ebekwe nguhulumende waleli lizwe yokuzama ukuvikela ukumemetheka iyaa kakhulu ngoba amabhawa abaningi abasebenzela emabhawa avaliwe, indawo zokuzithokozisa zivaliwe, laba abama emgwaqweni bethengisa ucansi kuzamele ukuthi ngenxa yema-lockdown restrictions umuntu kangeke nje aphombe ukungenangena edolobheni aye kuma emgwaqweni, kumele abe lesizathu sokuthi ungena edolobheni ulanda. Ikanti kungachaya izikhathi ezithile kumele wonke umuntu osedolobheni abe sendlini. Ngakho even lalaba abasebenzela emgwaqweni okwakhathesi kavenelisi ukuthi babe lapho besebenza ukuthengisa ucansi.
Lukhona yini uncedo abaluthola kunhlanganiso bonabo abaphila ngokuthengisa ucansi beluthola kunhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu i-Sexual Rights Center ilenhlelo ezimbili egijima ngazo ngalesi sikhathi esinzima. Okokuqala, ikusuthiseka kumbe kuwenza isiqiniseko sokuthi bonke abasehlelweni oluthile lokulapha imikhuhlane ethile bayaluthola usizo lwabo, esingathi ngesilungu all those who are on medication siyayenza sure ukuthi bayathola usizo, bayathola amaphilisi abo lapha abakhona neprogram yethu yokubalandelela ezindlini sibanikeza amaphilisi abo nalaba adinga esingakuthi i-outreach program. Sile program yokuthi sibadingele ukudla kulabo okusuka kube hlule bazibone sebedinga ukuthi bona ucansi kumbe ukusebenza bayakuthola khonapho abakhona abavaluleke khona under lockdown. Silayo njalo iprogramu yethu yokuthi nxa sinika laba abantu abamaphilisi siyabachiyela futhi izikhali zokuzivikela nxa besiye ecansini oluvikelekileyo. Sike sathola imbiko embalwa yokuhlukumezeka kulaba abasuka babanzi ingathi kuendaweni lapho abahlala khona kumbe sebeme bathi bayazama ukuthengisa kumbe bebhodabhoda babanjwe ngamapholisa basuka bahlukumezeke kakhulu bachaywe bahlukuluzwe. Sesike sawuthola imbiko yabantu abahlukuluzwayo abaphila ngokuthengisa icansi kumbe bebezama ukuthi bame lapho abaphila khona khona ngapho bathengise bethengisela kumbe ngomakhelwane kumbe izakhamizi kunjengoba nje kuyinto abantu abasingeke savuma kodwa baphila befuna ukuthi bahlale beyithenga beyifuna basuka babothe bahlukumezile. Kodwa inhlanganiso ikhona ukuthi ngenele ibaphathise ukuze bangabulili emajele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli,
ngikhuthaza lalabo esibamela abaphila ngokuthengisa ucansi ukuthi leso yisikhathi sokuthatha umhlalaphansi abantu baphumule kulo msebenzi ngoba usibeka engozini enkulu kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Mojalifamo Gwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande. Lilale, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxalo unkosazana Isabel Dlamini olwela ilungelo loluntu njalo engumfundisi ohlala kweleBelitane kodwa evela eLupane usichasisela ngakwenzayo ukuphathisa abantwana besikolo saleso sigaba.
Okwakathesi ngincedisana leZinapip X Primary School, abantu bonke abahamba eZinapip Primary School eseLupane esolobela lapho engakhula khona. Yikho lapho endithenga khona izicathulo lamayunifomu okwakathesi. Kumnyaka lwanu odlulileyo saqoqa imali yokuthi lalaba ababesegoli labo bebeqoqa imali, besiqoqa imali yokuthi sifake i-flow emaklasini ngoba bekungela flow kumaklasi, besilungise phansi. Sasuka lapho sathenga i-inverter lamasola ngoba abantwana bebenikezwa uhlelo lwamakhompyutha. Umama ngithumeza imali, ngithumezela ku-headmaster ongu-headmaster okhona. Then laba basegoli lapha basegoli ama-ex-students abesegoli yiba sezothenga kizihlangu ezifuna ukuthi zihambe ziyonika abantu besikolo. Bona ngale khaya yiba bazantshela ukuthi kuhamba njani, sikhulume lombalisi, sibe sesikhuluma labasekhaya bebone sebethatha abantwana. Ngisuka lapho bebesebethenga ke izinto bebesebesi.
Libancedisa libangaki, bayasukumela yini phezulu abantu ukuthi benikeze okungabe kudingakala kulabo abahluphekayo?
Ukubancedisa ngibancediswa ngisekelwe ngabelungu ababuya enkonzweni yethu. Lalapha lo msebenzi omningi engiwenzayo iba abanisekelayo. Ngilaliyani inhlanganiso engayitshoyo e-rebuild. I-rebuild ngeyokuncedisa abantu abaswelayo. Ube lapha abantu bayapha i-furniture, ngibephe izigqoko abantu abahluphekayo. Le ekhaya le iyona le yokuthi sinikele okwakuqala lapha umashis kungakabi le lockdown benithengi izicathulo. Okwamanje njona ngisisho nje ukuthi abantu yeyi indlala ekhaya abantu akunzima. So fanele ukuthi sibone ukuthi ngapha siyanceda. Bengikhuluma labanye abangani bami abelungu abayi babachaya, omunye sithi kungcono mfake kugroup yena leyo e-rebuild, mbona ukuthi abantu benganceda. ngoba kulabo kulabantu abadala abanye abangalabantwana abangalamaphilisi eBP ababe befuna amaphilisi eBP labanye abaswele ukudla abantu kuyalanjwa abantu abangela kudla emadolobheni ekhaya lakho ekhaya kwakathe sibaholisa abanye abantu amabele kodwa laba abantu abangalama 50 kabaholiswa abanye babe bengabafelakazi umntenga elabantwana engumfelakazi kusekhaya lela ngaliyachisa akulamabele akula ukuthi kudle abantwana labo babefuni ukuthi behambe besikolo kulolunye uhlelo olubhadalela abantwana esikolo but ama uniform ukuthi abe le mali ama uniform lezihlangu zokuthi behambe esikolo lamabhuku yikho lokho esithi sikudingi hayi umoya mi awunxanga lokho yikho ngikuphilelayo ngiyabe ngicabanga bona basekhaya ngoba lami ukuze ngibe lapha phecheya ayisikho kuthanda kwami ngithanda kankulunkulu nxa uzuza ama uniform kuyabakhuthaza abantwana labo ukuthi befunde kahle ngoba umntwana uma nxa ehambe esikolo engela uniform abanye abantwana belama uniform hhayi le nto enje kunzima kufanele umntwana wonke ajabule abone ukuthi uyazuza lokho kuzuza
zona izizalwane zezimbabwe zihlezi njani kule lockdown eqinileyo khona ngapho kwele bhilithani kumbe kulezinye sezalahlekelwa imisebenzi ezindlini lapha kuhlaliswane kuhle yini
abezimbabwe abaningi abalapha abanye bathi befika base bafundela ukuba ngabongikazi labodokotela so yibo abaku-front line abanye babe senza ama-care work abaningi basemsebenzini ngoba abantu laba abamsebenzileyo ufanele ukuthi besebenze bekhangela abantu abadala bekhangela ezibhedlela yibo abaku-front line so abaningi bakhona baku-front line abantu bezimbabwe hhayi abadubeki kangako kuzothi laba babe beswele imisebenzi i-government iyabanika okufaneleyo njengalaba abahlala la ngapha uhulumende walapha yikuthi uyancedisa abantu njalo kulama-charity ancedisa abantu ahambe enika abantu ukudla njana ngishilo lebandla lethu i-life church siyahamba kunje sinika abantu ukudla so ngapha e-Britain hhayi akuhlitshekwa njengekhaya
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Isabel Dlamini ohlala eBhelithani yena edabuka elubane
umculo kazinja siyamluma lobonakele usigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.